Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande. Hobe sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-20 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Elinye ilunga ledale lePhalamende yakweleBrithani selilobele uhulumende walelo lizwe. Libuza ukuthi uzathatha manyathelo bani. Phezu kwesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Hubert Angel ohlala kulelo lizwe, kulandela ukuphuma kwakhe kuvideo ye-Al Jazeera.
Sembolani mhlawumbe into ezakulezi ziqhubeka isenzakala ngokuhulumende yezimbabwe kazimiselanga ukuthi ichazele into ekhorashini lelo kusenzwa kwegolide yezimbabwe.
Ibandla lesisi lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olwe-vetting luzagqitshwa kunsukwana ezilandelayo, ngakho abalandeli babekezele.
So ngihlelo esiphezu kwalo kule committee ye-vetting eyenza lo msebenzi bazazitshela ngaphambilini ukuthi ngobani ababepasile baphumelela kusiku-vetting yona leyo.
Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kulihaba okwakhulunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi yena lomuyi unduna vezi maduna bebengabangani.
Okungenza ngisho njalo yikuthi ngangikhona emngcwabeni kababa uChief Vezi Maduna lapho izanu yazenzela khona uMathanda isikhuluma amanga ngoChief Vezi Maduna bengahloniphi umuntu omdala eselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Elinye ilunga ledale lePhalamende yakweleBrithani uLord Jonathan Oates uselobele uhulumende walelo lizwe ebuza ukuthi uzathatha manyathelo bani phezu kwesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Hubert Angel ohlala kulelo lizwe, kulandela ukuphuma kwakhe kuvideo ye-documentary ye-Al Jazeera eveza ukuba ulesandla ekuhuquluzweni kwegolide leZimbabwe kanye lekungenisweni elizweni kwemali engcolileyo etholakale ngendlela ezingaphandle komthetho. Umnumzana Angel ulobuzwe bakweleBrithani i-citizenship njalo ubikwa elemali engena kuzigidi lezigidi kulelo lizwe. ULord Oates uthi ufuna ukuzwa njalo kuhulumende ukuthi uzathatha manyathelo bani phezu kwabanye abaphume kudokumentary le elesihloko esithi Gold Mafia bezikhulumela ngokwabo uqobo ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso yezindaba eyesite umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngibona wami linyathelo eliqondileyo lelo ngoba ungakhangela imali lembari kumbe ngithi i-documentary le esamba itshengiswa i-Al Jazeera itshengisela ukuthi imali ayisuki eZimbabwe kuphela, isuka eZimbabwe isiya endaweni ezithiyeneyo, isiya kubo-Dubai. U-Angeli le sikhuluma ngayo une-residency yeBrithani khonangale, ule nhlanganiso ethiwa i-Angel Foundation ekhonangale eBrithani. Njengathi ngidlale ebulenjini lapha ngakhangela ama-statements akhe aka-2022. Ama-statements afayelayo ke khonangale kuhulumende we-UK ngo-2022 utshengisela ukuthi ubele imali edlula 3.5 million pounds, okuyimali eningi kakhulu lokho. And kuqakathekile ukuthi uhulumende lowo ecwayisise ukuthi imali lezi ziyabe zivela ngaphi, kambe ngokwe-church kuphela yini kumbe kukhona okunye akwenzayo, ngoba angabe esebenzisa inhlanganiso yakhe nayele ukuthi ngikuphi yesonto ukuthi ethatha imali eZimbabwe lapha ezihambisa endaweni ezinye. Kumbe njalo bona labo abenza i-corruption le besebenzisa yena ukususa imali endaweni ezithiyeneyo bevale ukuthi bebhadale ipetrol bethatha imali ezezimbabwe. So ngibona ngani ngenyathelo elihle kakhulumela.
Kungenzeka yini Ntebele ngokubona kwakho? Ngempela sibone uhulumende waseBrithani evula uphenyo njalo eyibamba inotho kaAngel. Isigidi lezigidi okhuluma ngazo mhlawumbe saqhubha lolo phenyo ukuze kubonakale ukuthi yatholakala njani leyo mali.
Kungenzakala but kodwa ngiyamenzela njalo ukuthi okwakathesi ubudlelwane phakathi kweBrithani lebandla elibusayo lezane leli unganakucaci ukuthi kuhamba njani. Bangami bafuna ukuthi bebe bezwanana lezane njengokunanzelela ukuthi umongameli welizwe leli uyinvayithiwe ukuthi ehambe khona ngenxa lapho kuyazocwetshwa khona inkosi entsha uKing Charles. So khonokho lako bangakukonsida ukuthi kambe lokho abaza kwenza kuzayenza ubudlelwane babo lohulumende eZimbabwe ube njani. Kodwa-ke ngibona ngani nqaku ukuthi liphenyelezwa ngamapholisa bekhangela ukuthi imali itholakale ngendlela ezilungileyo. U-Angele isizalwane sakhona ngale, usebenza khona ngale, imali yakhona ibhenka khona ngale. So balale ilungelo lokuthi bebone ukuthi imali leyo itholakale ngendlela eziqondileyo yini.
Uhulumende weZimbabwe yena sesamuzwa esithi uphezu kwalo loludaba njalo uthi ibhanga elikhulu lelizwe selavala inotho yabanye abathinteka kulobu buhuquluzi. Ungathi iZimbabwe ithatha amanyathelo afaneleyo yini ayeneleyo ukuze kuqedwe ukuntshontshwa kwegolide lokwesikubonile?
Angiboni ukuthi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukuthi indaba le eyikhangelisise eyilungise eyiqede, ngoba siphongubala nje emaphepheni besizwe bekhuluma ukuthi hhayi sesimise umnetho sesenze lokhu nalokhu. Kabe asikaboni ukuthi bona laba ababeqanjwa abasebenze e-port abasendaweni ezinjani asikeza uhlobo lomuntu obojiweyo. And u-Angel ulokhu engu-ambassador at large asikezwa uhulumende weZimbabwe esithi hhayi sesimise umsebenzi nje sesenze lokhu sesimthathele i-passport. So ngibona ngani ayikho esingathi i-political will ukuthi into lezi zilungise bezame ukudingisisa ukuthi kaloku vela nga. So ngibona ngani mhlawumbe into ezabulezi iqhubeka isenzakala ngoba uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukuthi ekhangele into ye-corruption lelo ukutshontshwa kwegolide eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Zenzele Ntebele osicubungula izombusazwe njalo engumholi wenhlanganiso yabezindaba e-site ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kulihaba okwakhulunywa ngumongameli Mnangagwa ukuthi yena lomuyi uNduna Vezi Maduna babengabangane. UMnangagwa wethule lamazwi ekugcotshweni kwendodana kaMaduna uDambisa Mahubo Mafu ngomgqibelo owedluleyo. Umoyo uthi kuyamangalisa ukuthi uMnangagwa engatsho la engethula lawo mazwi yena umuyi uMaduna engomunye wezinduna ezaloba incwadi yezikhalazo zokuthi kubunjwe i-commission ezacubungula ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi belobela umanyano we-United Nations. UMnangagwa ucatshangelwa ukuba ngomunye wabalesandla kumbhuqazwe lo. Umoyo utshele iStudio 7 ukuthi yena ngokwakhe wayehlala ebizwa ngumuyi lapho ayexoxisana laye ngendaba ezimbalwa ezivalisa yonale eGugurahundi.
Ngelinye ilanga wakhuluma phambi kwami labo sobhu wathi, mfana kamoyo, sesithembe wena uyimbizo, thina kasisela mandla sesigula sesikhulile futhi njalo, lingavumeli amashona ezo-occupya ispace senu sakomthwakazi. Watsho lokuthi ikakhulu lapha eFlabus esitsho endaweni yakhe amashona asegcwele lamaChina bathethe indawo zonke okwenjiwa khona igolide bazenza ezabo. Wayehlala futhi ngasikhathi sonke esilandisela ngokuthi u-Emmerson Mnangagwa lo-Robert Mugabe bamhlukumeza njani even ngesikhathi seGugurahunzi. Wayehlala njalo ekuveza ukuthi akulandlela thina labantu beMpumalanga esingaphilisana ngayo ngoba vele esitsho layo ukuthi singamazwe amabili. Ngizakhumbula ukuthi kulomnyaka uChief Maduna oke wathwala nzima yena u-Emmerson Mnangagwa semthumele ama-CIO ukuthi ahlale emlandelela emzini wakhe becheka ukuthi ungabe ungaphi uyenzani lobani. Kwakungemva kokuba uChief Vezi Maduna lezinye induna ezigoqela uKhulumani Mathema, induna yasengqameni eGwanda, babebhale inkalakatha yencwadi bebhalele United Nations ngodaba lweGugurahunzi lodaba lweMathebeleland. So ke akulandlela u-Emmerson Mnangagwa lobaba uChief Vezi Maduna ababengathiwa ngabangani. Njalo ubaba uVezi Maduna wayekhala ngokuthi uMnangagwa wathi sethethe umbuso ngekhulu ngo-2017 wathumela uConstantine Chiwenga ukuthi aze kuye azobuzisisa ukuthi njengomuntu omdala njalo osuke kudala lezimzabalazo ubone ngani ngubani ongathatha isikhundla sokuba nguvice president, njengoba nje kunanzelela ukuthi uvice president langaphambi kwe-unita court yawena leyo ebolileyo kwakumele avele egatsheni lwezaphu. Ubaba uVezi wasilandisela ukuthi yena watsho ukuthi hayi ubona uSimon Khaya engaba nguye ongathatha. Uthi uChiwenga wabonga wabuyela eHarare, uthi kodwa wamangala sosizwa soku-announcewa uKembo Mohati. Le into yamcunula kakhulu, wasitshela ukuthi kwatshengisela ukudelelwa ngu-Emmerson Mnangagwa loConstantine Chiwenga ngoba ngabe babelomuntu wabo bevele befuna ukumfaka, kwakumele bazifakele uKembo Mohati bengambuzanga yena. So wathi kabamhloniphanga njengomuntu omdala, kathi ngakwelinye icele wasibonisa imota ayithengela nguSimon Khaya Moyo owayemthengela njengesipho ezobonga ukuthi uzwile ukuthi uChief Maduna uveze igama lakhe langaphandle kokuthi kasangenanga uSimon Khaya Moyo.
Manje ngokubona kwakho induna uMaduna osefakiwe kathesi, ubona induna ezaba ifuze uyise yini ngezenzo zokuphakamisa isizwe sikamthwakazi lo mongameli Mnangagwa?
Ye babu Gande, angikholwa ukuthi ubaba uDambisa ogcotshwe ngu-Emmerson Mnangagwa emalangeni adlulileyo uzawumela umthwakazi njengobaba wakhe. Okungenza ngisho njalo yikuthi ngangikhona emngcwabeni kababa uChief Vezi Maduna lapho izanu yazenzela khona uMathanda isikhuluma amanga ngoChief Vezi Maduna bengahloniphi umuntu omdala eselele.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP. Lalelani kuhlandla lesibili lalingxoxo kusasa sikhathi sinye.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Kwezokhetho ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olwe-vetting luzagqitshwa kunsukana ezilandelayo kuzigaba zonke zelizwe bese liqhuba ezinye inhlelo ezimbalwa ezokuhlolisisa abakhethiweyo andivana kumenyezelwe amabizo alabo abaphumeleleyo. Isiphathamandla isibona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla unkosikazi Ellen Shiriyelenga uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Uhlelo lwethu elokukhetha inkokheli ezizasimela ephalamende lokhe liqhubeka and liqhubeka kuhle njengebandla. Njengisake sike sakhuluma phambilini ukuthi sibe lohlelo elokukhetha amakhandidethi, singathi ukunominata amakhandidethi ezigabeni ezithiyeneyo ezelizwe. Khathesi sesikusigaba esesibili esokuveta, sihlozisisa laba abantu abaqanjiweyo ukuthi kodwa ngasimele sibone ukuthi sibili ngabantu abamqotho abazasimela njengebandla njalo abantu abazabona ukuthi thina injongo yethu njengebandla iyaqhubekela kuhle phambili lapho siyakhona bithe parliamente ekhansilini kumbe kumulo ukulaba abafuna ukusimela ukuba ngopresident. Nathi khangela kuhlelo lothole vetting kulezinto ezithile esizikhangelayo. Okokuqala ngokuthi umuntu lowu okhethiweyo ngumuntu ukuthi imbangi yakhe iminjani lapha avela khona. Ngasikhangela nge-democratic struggle ukubona ukuthi abantu beZimbabwe bayakhulula njalo ukubona ukuthi eZimbabwe kule democracy. So siyabe sikhangela ukuthi umuntu imsebenzi yakhe ibiminjani ku-democratic struggle yonaleyo. Okwesibili njalo siyabe sikhangelisisa ukuthi umuntu lomuntu esigabeni lapha vela khona ku-community ngumuntu omqotho kumbe ngumuntu olamukelayo ebantwini. Lokho ukuthi esithi community standing ngesilungu. Anti liyazi ukuthi ibandla lethu libandla lama-citizens, libandla labantu abahlala kuma-communities. So siyabe sifuna ukubona ukuthi umqotho lomqotho umuntu lowo ngumuntu ovele emphakathini. Then okwesithathu lokho esikathi security vetting. Siyazi ukuthi kuhlelo lolu kulezinto ezithize ezenzakalayo ukuthi kulabanye ababebuya bezochupha okwenzakala ebandleni kumbe bezobhidliza lokho okwenzakala ebandleni bethunywe ngamanye amabandla. So siyayenza njalo i-security vetting. So ngihlelo esiphezu kwalo kule committee ye-vetting eyenza lo msebenzi bazazitshela ngaphambilini ukuthi ngobani ababepasile baphumelela kusikuvetting yona leyi. Njalo nxa sokusebephumelele bazasi-announcela sokuzahamba uhlelo olama-citizen caucuses. Ababepasile i-vetting sebezahamba besiyakuma phambili kwabantu bepresenta ama-manifesto wabo lebethembisa abantu ukuthi bona nxa bengakhethwa yikuyini abazakwenza ukumela izifiso zabantu esigabeni ezithiyeneyo. So yikho ikhona lapha njengebandla ukuthi sayenze i-vetting. Impumela ye-vetting izaphuma kunsuku ezilandelayo.
Alo ke ngunkosazana Ellen Shiriyelenga okuhlangothi olubona ngokuqutshwa kokukhetho kubandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC bazisebenzisele ukukhankasa inkundleni ze-WhatsApp ezabunjwa libandla le-ZANU-PF ngokuthatha inombolo zengcingo zikaZulu kunkampani zengcingo zikamakhalekhukhwini. Inkundla lezi zazibunjelwe ukukhankasela ibandla le-ZANU-PF kodwa zicine sezisetshenziswa ngabe-CCC abekade beloba omathanda ngokuhuquluzwa kwenotho nguhulumende. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kuza kuba lomhlangano omkhulu wezamabhizimusi wokuthuthukisa izwekazi le-Afrika ozenzelwa edolobheni le-Victoria Falls ngeviki ezayo. Lomhlangano uza kuba ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa njalo kuza kuba kule nkokheli zamazwe amambalwa awezwekazi le-Afrika. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yeah. Siyabadinga abantwana laba ncedani bakithi zihlobo zikaNkulunkulu. Abantwana labo ngabantu asebekhulile engikhumbula ukuthi bangabe sebelemizi kumbe sebelwe inkazana esendini. Siyalidinga abantwana bomfowethu, siyalidinga kakhulu. Ngiyabonga Studio 7.
Hey, msakazi Chris Gandhi kunjani? Studio 7 ayikunangaphana siyaphila. Okhuluma ngumfana webhinga lapha mane malaliya la. Hayi mina nje hayi ngikhuluma ngabantu bemtwakazi. Siyacela mtwakazi, siyacela mqondisi. Ake sime kancane mtwakazi, sike sitshintshe izinto ezimbabwe. Kungela triple C hayi mtwakazi ngakhuluma izikhulume ukuthi sizatshintshani sho. Okungcono ukuthi sizame i-triple C engcenye yezwe sizwa ukukhala kwemtwakazi. Ngoba izanu vele ukuthi ngalalele inkulumo zakho mqondisi. Uyamosha isikhathi mfowethu, uyamosha isikhathi, uyamosha isikhathi.
Studio 7 basakazi, linjani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke nje jikelele. Ngicela ukuphendula umfowethu lapha. Ngikhulumile nje ngathi asomuntu engithanda ukucomment. Ngiyakuzwa njalo mfowethu ukuthi uthi lina lisoze livotele amaphathi angasiyo yamathebeleleni. But iqiniso nanti mfowethu okumele singarubhane ngalo. Noma ungayivoteli iphathi engasiyo emathebeleleni, okusalayo umqondisi uthi yena uza kuma MPs abesesima la kuma council. So kutsho ukuthi kumongameli kangeni okungawukuthi yabe lilokhu esingaphansi kwayo izanu PF kumbe umbuso uyabe ngumuntu ovela khonale esishonini esihloko esithi thina kasibasupport. So but iqiniso elikhona ukuthi simele ukuthi sivule amehlo sonkeni esikhangeleni ukuthi singabantu waseZimbabwe sihlanganise amehlo sivotele umuntu esikwazi ukuthi uzasipha ingqubela phambili. Siyakuzwa ukuthi uyakhuluma but iqiniso nandi kasambeni siye kuvota sizabona ukuthi ekugcineni ngobani abazaba lama MPs kumbe amaningi eParliament kumbe lama council amaningi futhi sizabona ukuthi kuzaba ngobani asambe anti ukhetho soluseduzane sizakhuluma khona ngalo ukuthi hayi ngubani asebe lama MP amaningi eParliament kumbe ama council. Siyabonga
ngilungele lemsakazi, ngilungele lemsakazi labalaleli abahle nasikuzani lonke basakazi bethu bakaStudio 7. Ya ukhuluma wesimba msakazi. Hayi msakazi bengisathule nje ngisafuna ukuza ukuthi abaphambili bayathendla bethini njengoba bekuthethwa nje inkosi yabethu ngalo kokodwayo ngendaba
Salibonani basakazi Studio 7 ngiyalibingelela mbingelele kakhulu ibandalelo movement ngithi ayikhankasaneni ngamandla sibili likhankasela ama MPs ethu lama councilor ethu ningalaleli izitori eziphuma ebantwini vele silezitha zethu ezivele ezikhangela iTriple C siyabonga laphana kumafa lo Ambrose Bindi ngokukhuluma iqiniso hayi siyabonga laphana vele lona liqiniso limi njalo Ambrose lathi sayizwa leyo audio ukuthi uWatchman uthena eBlawaya bafuna eminye imhlobo mina ngikwazi ukuthi amadoda lezi insuku sendiyana athanda amanga thina amanga besiwazi ekhulunywa ngomama lezi nsuku akhulunywa ngoba laziibo futhi abahlala bebhizi ngendaba ze-Triple C bedinga lapha lalapha befakaza lapha nalapha bekhuluma amanga isimanga bona laba abantu abakhuluma ngo-Watchman lo Ambrose Sibindi lo Thokozani Khube bale bandla labo lapho but babhizi ngamalunga ethu uyabezwa bethi koBulawayo sifake amashona right nxa kuyikuthi i-Triple C senza iphutha correcta phela lawe ungabhadala $1,000 for i-MP ukwazi ukuthi uzodliwa ubhadala i-500 for ukhansila ukwazi ukuthi uzodliwa so le yichance yokuthi nxa i-Triple C iphambanisa wona ulungile ukuze lawe votelwe uthole something but ngendaba zokuthi into abazikhulumayo zingamanga yikho bezikhuluma kuma social media ngazi liqiniso ngaba gidima belungisa amaphutha kathi sikunje bekuthiwa uChamisa uyathinteka kuhlelo lo Gold Mafia uNkulunkulu wabaqhuma umsipho babhizie kathi uPDA waye contesta ku presidential bekhuluma amanga uPDA uvele yena ngu MP wakhethwa kuba ngu MP angeka zakhetha kuba ngu MP akhethwa kuba ngu president so amanga ngeTriple C semaninga kakhulu sikhathele ngawo amanga yikho gifted ingasaphenduli
siyabingelela emsakazweni siyabonga umsebenzi ongaka ukuphawula kancane ngabafoti bemarap abagxeka uspokesman we-Triple C uMagalela Mafa ukuthi yini ekhuluma ngendlela yabona ngayo bona manje sebengathi bahamba kakhulu ngoba sebeyathukana lapha eqinisweni ngathi amaqiniso angeqeda ubungani lobuhlobo asitshelane namaqiniso bafoti hayi kabi i-MRP ibandla lethu singathi nje ziwathiwa ngelikamthwakazi siyavuma sonke kodwa indlela bona ababona ngakhona sibona ngasolinye abangeke besitshele bethi sonke vumelana ukuthi sizaqumizwe sizabandlula amashona sibe ngayithi sodwa singumthwakazi lokho mina ngithi ngoba ngeke sithi sisola into enzwa izano eyabo mgabe besiqhatha namashona sasingabantu bani lati sifuna ukuyenza futhi into efana lana le ukuthi omnanga gona namanje lokho sibazondile ngoba babulala amandebele besebenzisa igugrawundi inzondo eyayingekho labo lokho saqhubeka ngaleyo nzondo umona bona mabe ngaba lelizwe labo bethu abasafuna amashona kusuthi sizofana babe bahlukumeza abanye abantu so uMagalela Mafa ukhuluma amaqiniso lokuthi umqondisi yena manje akuthenga ngayizano yini yena ngabe ngupresident weMRP why nefuna ukuthi ethatha amakansila ethatha ama member of parliament suka lapho ebashiya ngaphansi kwesandla sikaMnangagwa uMnangagwa lokuchola ungaka onguye uwabulalisa amandebele angaka kodwa usamtshela ispace wayengakhankasi yena umqondisi laye njengopresident so abantu bamgcikelana uMagalela Mafa ekhuluma amaqiniso kahleni bafoni
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane iminingi sibili siyayithola kodwa asingeke sadlala yonke ikakhulu ingedlula i-2 minutes siyabonga
yo Stalin on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the death, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years when I lay low, get somebody get a chance to blow. Look what they're imagining, but I'm Kashana, Jung and Bobo. But look, but there's a king, but it's a pelling young. What in the middle, but it's in the world. But in the middle, but I'm a tall shit. They give me solo. I don't know the feeling of a poem, put them over, put them in and you put up a crock. Who knows the leaders, they put up a pull up a crock, a pull up a crock, a school, the lingo, the pelling and best. Let's show that there's a long and best. I said, I'm in bed, but I'm not a pillow, I'm not a pillow, I'm not a pillow. ngithanda into zabo nondaba akuvele sicedele ndaba ndaba le boss the level is high yabona lenza maphathike langibamba every time ngisifisa lithatha amalesson and nakaka hustle the master the passion and brother cousin and cousin the social no rap is it cousin sizaka zabantu yeka balunge funga kwa mama ngube hanye batrus kavele bakhuqe hey when I step in the booth oh my god yabunga cross I'm not the kind that you wanna cross when I go mic I'm a predator try me a bury and put it carry across I'll divide you into two like Moses I'm a ruthless goddess father forgive me I have sinned got on my hands I'm killing I'm sick I need you back man oh I need you back man how you get you back man yeah step on that and you cool the vela nigga back man nigga back man
ngeke bengimele ingoma ka awakhiwe isidubela ke uhlelo lothu lwalamhlanje singake sukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezigokhela elinye ilunga ledale lephalamende yakwelebhilithane selilobele uhulumende walelo lizwe ebuza ukuthi kanti kuzenziwani ngomnumzana Hubert Angel othinteka kudocumentary ye-Al Jazeera ibandla le-CCC lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancintisa kukhetho luzayo olwe-vetting luzagqitshwa kwinsukwana ezilandelayo silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye